Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Chona njani zulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 25 Mbimbitho 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
akufanelanga ukuthi abantu beza njalo asingene ekhethweni ugqoke isibindi, hatshi ungene ekhethweni usuvele usufuna ukufaka izinto ezokuthi bona nxa usudlula usidani labona vele ngavela ngatsho.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi lizangena kukhetho lwakusasa likhonona ngengxaki ezimbalwa ezibangelwa yikhomishini yezokhetho e-ZEC.
Echabalala abantu bephiwa sibili impuphu lo councilor la ubekhona sibili kodwa isimanga akubizana bayakhethana sazi ukuthi kukhethwa banjani laba baphiwa ukuthi ngabanjani abaswelayo ngabanjani.
Abanye abazancintisa kukhetho lwakusasa abebandla lezanu PF betheswa icala lokuthenga amavoti ngokudla.
Sibhalise kusukela ngama 1985 silokhu sibhalisa sokuze kunamu yazi kwesikhathi uyawuzona ukuthi kade ngasiyadingana empini.
Abalwa impi yenkululeko abangatholanga imali eyaphiwa abanye babo asebebhalisa ukuthi bayithole sebelensuku belala egcekeni eGwanda bengela kudla njalo bengagezi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Citizens Coalition for Change lithi lanxa lilobufakazi bokuthi akuhambi kuhle kukhomishini yezokhetho bazangena nje kulolu khetho ngoba befuna ukulungiselela ukhetho lomnyaka ozayo. Isikhulumeli saleli bandla unkosazana Fatsai Mahere utshele intatheli izindaba eHarare namhlanje ukuthi balobufakazi obuningi bokuthi akuhambi kuhle kukhetho lwakusasa kodwa bathatha izifundo phambilini kokhetho lomnyaka ozayo. Kodwa uMahere uthi bazakusa lolu daba emthethwandaba. Kunjalo nje izizalwane zeZimbabwe sezilinde ukuyavota kusasa ukugcwalisa izikhundla zamalunga edale lephalamende ezingamachumi amabili lasithoba minwembili 28 lezamakhansili ezedlula ikhulu 106 elizweni jikelele. Iningi lezikhundla lezi zaba khona kulandela ukuxotshwa kwamalunga ebandla le-MDC Alliance edale lephalamende lakukhansili libandla le-MDCT lisebenzisa umthetho wezokhetho ovumela lokhu. Osekwethuse abanye yikuphiwa ukudla okwenziwa ngabazancintisa bekubandla lezanu PF osekudale umbuzo othi asithengwa na amavoti ngokudla. Intatheli izindaba yeStudio 7 uAnastasia Ndlovu uyalandisa.
Isakhamuzi sika ward 21 egoqela iChabalala lesizinda unkosazana Lorraine Gumbo uthi ubone abantu bephiwa impupu uGumbo uyakusola lokhu.
Hayi ward 21 siwabonile namuhla mathupha eChabalala abantu bephiwa sibili impupu lo councilor la ubekhona sibili kodwa isimanga akubizana bayakhethana sazi ukuthi kukhethwa banjani laba baphiwa ukuthi ngabanjani abaswelayo ngabanjani.
Esinye isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Bekithemba Nhliziyo uthi uyakusola kakhulu ukuphiwa kwabantu ukudla ngesikhathi ukhetho soluseduze.
I-vote buying izwile nje abantu bekhuluma ngayo kodwa ke hayi mina ngibona kodwa vele into ekhona behlezi siyazi thina njengezakhamuzi vele siyakwazi ukuthi i-vote buying ikhona especially abantu especially izalo yiyo vele jayele ngakhulu kwabantu hla sibona benikwa impuphu kwilama grocery fertilizer konke nje. So into vele jayelekilele awuqali namuhla into esiyaziwe le ukuthi yenzakala. Uhlupho nje kuphela kumele ukuthi bona abanikwayo omele bezinanzelele ngoba yiwo abarojwayo abarojwa i-vote yabo ngokudla. So mbona ngani luhlupho lukhona kumele bona bazinanzelele bona abanika ukudla ngoba umuntu lo uyabanika ukudla for 5 years enikholise sidla wena ulala uthiwa kuluzuza unikwe kawani kuphela. So hayi mbona ngani abavotayo kumele bazinanzelele kakhulu khonapho yibo abaluzayo.
Olwela amalungelo oluntu unkosazana Cora Ndebele uthi abathola ukudla abazi ukuthi iviki isiyaphela kuyabe sekuphelile usuthengise ivoti.
Sokufikile endlebeni zikaZulu ubona ibandla lezana uPF wa 21 linikeza abantu impupho nama elections ekhona kusasa. Lokho ikho sokubizwa ukuthi ivote buy. Okungavunyelwayo ngisho kodwa ke ungasenani. Nxa ibandla leli ukwenza abantu ababekwazi ukubana impupho leyo uzayidla kusasa iviki siyaphela usela mpupho. Ilizwe kufuze lilungise isimo somnotho silungise sibe right. Ukudla lokho kuphoka kwelanga elilodwa kuze kube sendawo. Abantu abasebenzi thutha kudala abantu beqilwa sokusela kudala ke 1980 lamanje abantu lokho beqilwa kodwa abantu sebafunda sebekwazi ukubana manxa uthonga ngokudla kumbe imali uzayidla usebenzi kwelanga elilodwa kusasa uyabungaselayo. So abantu asambeni se-exercise i-right yethu yokuvota sivotele ibandla esilibona bayaliza letha umehluko empilweni zethu. Sivotela amakhandidate esiwabona esiwaziyo esiwazibona zasebenzela umphakathi. Asiqhubekeni senze into eright sikwale lokhu osokusenziwa yanda ezanu PF ukubana kuthenge abantu.
Isikhulumi sebandla le-MDCT umnumzana Ntando Ndlovu uthi sebekuzwile ukuba kulabantu abathenga ivoti okungekho emthethweni.
Sesikuzwile ukuthi kwezinye indawo kulokuzama ukuthi ukhetho lutshontshwe ngokuthi badala abantu ngokuzama ukuthi kuthengwe ama-polling agents lokufakwa kwama-polling station endaweni ezisemaguswini. Thina sithi abantwana beZimbabwe kufuze bavunyelwe ukuthi bavotele abantu ababafunayo ngendlela abafuna ngayo abazabamela edale lephalamende lakuma-councils wonke. So sithi siyakugxeka lokho okwenzakalayo okuzama ukuthenga ivoti ngoba ngakukho emthethweni njalo futhi kwenziwa izikliwi ezingafundwa ngabantu. Abantwana beZimbabwe kabavunyelwe ukuthi bayevota kusasa freely bengathengwanga ngemali njalo ama-polling agent angathengwa ngemali. Kuvotwe ngokuthula kwephuma i-outcome e-representa izifiso zikaZulu weZimbabwe.
Isisekelo sombuso welizwe asivumeli ukuthi abantu abazancintisa kukhetho bakhange abavoti ngokudla kumbe imali. Ngasikhathi sinye abekhomishini eqondisa ezokhetho eZimbabwe Electoral Commission phezu kokuqondisa lolu khetho bathi bathanda ukwazisa uZulu ukuthi lokhu beqhubeka ngolunye uhlelo lwabo lokubhalisa abantu ukuba bathole ilungelo lokuvota olwe-voter registration kulungiselelwa lokubumba izigaba ezintsha zokhetho lomnyaka ozayo. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Lokhu sikudaba lunye inhlanganiso ezijiyeneyo ezibona ngokuqutshwa kokhetho olukhululekileyo zikhuthaza ikhomishini yezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ukuthi iqhube ukhetho olukhululekileyo kusasa ngesikhathi abamabandla aphikisayo bekhonona ngokungaphathwa ngemfanelo kwamabhokisi okuvota lendawo zokuvotela. Loba kunjalo uZulu uthi usemelele ukuvota lokubona impumela yokhetho lolu. Okuningi asikuzweni kuGibbs Dube weStudio 7 esethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abakhuthaza ukuba kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo bakhokhela amalunga eZimbabwe Election Resource Center, Zimbabwe Election Support Network, Zimbabwe Christian Alliance labanye. Kula mabandla aphikisayo athi ukhetho lolu soluphekaphekwa yizekhi endaweni ezijiyeneyo lapho kuthiwa kulabanye abaqhuba ukhetho lolu abatholakale bevota izolo bebodwa njalo kwafakwa indawo zokuvotela ezigabeni ezilabalandeli abaningi abebandla elibusayo. Izekhi ithi isahlolisisa konke lokhu okwethulwa ngamabandla akuqela elezi Citizens Coalition for Change ekukhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa. Umfundisi useni Sibanda, umqondisi weZimbabwe Christian Alliance, uthi kuqakathekile kakhulu ukuba iZEC iqhube ukhetho ngemfanelo.
Lolu khetho olukhona olwama-by-elections luqakathekile kumuli lezakhamizi zonke zeZimbabwe ngenxa yokuthi ilizwe labantu liyabe lisiba khona njalo ukuthi bezikhethele inkokheli abazifunayo, hayikhona lezi ezibekwe ngama-political parties kuphela ngoba kwabizwa abanye abantu baxotshwa. Ngakho kuyadingakala ukuthi izakhamizi, abantu abehlukeneyo abeZimbabwe bekwanise ukuthi bezikhethele inkokheli abazifunayo.
Umnumzana Joseph Chuma okubandlelezana uPF uthi kulabantu abethula amanga aluhlaza tshoko enkundleni zokuxhumana ngokhetho lwama-by elections.
Abanye abantu sebesenza into lezi ezithiwa ngama-mimic videos, so ngantiwa kumbethwa izekhi zikhipha ama-ballot box, ama-ballot box asebonakala emagangeni, lento ezifana nalazo nalezo. Akufanelanga ukuthi ngaba abantu benza njalo. Asingeneni ekhethweni ugqoke isibindi hathi ungena ekhethweni usuvele usufuna ukufaka izinto ezokuthi bona nxa usudliwa usithi hani labona vele ngavela ngatho kwasuka lapho kwalisha amaqada kwasala umsobho.
Ujuma uthi kumele abantu bevote ngobuningi babo.
Okuqadekileyo yikuthi libona this time around ngiyafisa ukubana ngaba abantu bayavula amehlo ungaphongi ukuvotela nje ngoba iphathi ethize njengalapha emadrobheni, kodwa uvotele ukhangele umuntu wangona omvotelayo ngoba khangele izinto ziyonakala ngenxa yekaliba yabantu esibafakayo emahofisini lawa.
Umnumzana Janana Ngwenya ofisa ukuba ngukansila emganweni ezimele yedwa uthi ulakho unqoba kukhetho lolu. Uthi kuyayangisa kakhulu ukuba amanye amabandla abekhankasela ukuvotelwa nguZulu anika abantu ukudla okunjengempuphu, inkukhu, amabele kanye lemali.
Abananzelela ukuthi kuba ngukansila. I-councillor comes from the resident. Kayiphumi ku-political njengalokhu esesukubona. It's not right. U-councillor kufanele akhethwe ngabantu. U-councillor kufanele abe ngumuntu wabantu, waziwa ngabantu imbali yakhe, lezenzo zakhe phakathi kwabantu. That might help the community ukuthi be lama better councillors.
Baningi abantu abalandela ukhetho lolu emadolobheni lemaphandleni. Umnumzana Traymo Mpofu ohlala eBulilima West ngomunye wabo.
Manje namhlanje nizwe kule ngithole imibiko ethi babhizi bazama ukukhorisa izimpuphu endaweni ezifana lakubo Gwanda. Yiyo into esikhulu engiyisayo ebantwini ukuthi abantu ababuthathele ukudla bazidlele. Bengabile ndaba but evotini ebhokisini bazabe uyabe usuwedwa. Abantu bebekwazi ukuthi bavotelane, abantu bavotele ikusasa, ungavoteli impuphu ngoba thina sikuya solution epermanent, ayikhona isolution yelanga elilodwa kuphela ukuza kudla impuphu okwanamhla kuphela ulalo suthi kusasa ungovuka ungakwazi ukuthi uyadlani labantwana. Sinokuya le permanent solution eza make sure ukuthi umuntu uyaziphilela ekwanisa ukuzisebenzela ezidele izinto zakhe esurviva kanjalo nje emzini wakhe lemuli yakhe siya phambili.
Omunye wakhe umnumzana Blessing Dumane uyakhala ngendlela ukhetho lolu oluqhutshwa ngayo.
Sifisa wonke nje ulukhambe kakuhle plus vele ku-obvious ukuthi vele abantu bafunile lo-nation yinto abayidingayo kuphela akukho okunye. Simangala nje khonoko nje okwekhwekhwe sokuvela ukuthi bafaka ebhesini kuthotshwa khona abantu i-polling station.
Umnumzana Thembelani Moyo isakhamuzi seGwarayi eLupane esabeleni seMathebeleni North laye uyalulandela ukhetho lolu.
Sikhangelele ukuthi lolu khetho lube ngumhlahlandlela wokhetho oluzayo olwakumnyaka ozayo. Yikho lapho esizabona khona ukuthi mhlawumbe kulotshintsho olungabe selwenzakele. Okusikhangelele khona ukuthi kuzabe kule ndlela ezikhona ezizabe zisenqabela izinto ezinjenge-rigging, ukutshaywa kwabantu lokunye nje. Kodwa ke ngokubona kwami njengenjayelo ibandla leli libusayo leZANU-PF angiboni ukuthi lizayenelisa ukuthi liyenelisa ukuthi ligcine ukuthula bekhangelela ukuthi nxa ukhetho lolu lungaphumelela ikakhulu ibandla leli liphikisayo ele-CCC lingawina kuzabe kuyindlela yokuthi sekuzajengisa ukuthi lalo lizabe lizanqotshwa kumnyaka ozayo.
Kusasa kuvotelwa amakansila labazamela izigaba ezijeneyo edale lephalamende. Kulandela umqothiswa kwababemele indawo lezi libandla le-MDCT lele-People's Democratic Party. I-ZEC-ET asekuzinga eliphezulu amalungiselelo okhetho lolu ngoba sebelungise zonke indawo zokuvotela. Unkosazana Linda Masarira okhokhela elinye ibandla eliphikisayo obecele ukuba umthethwandaba uhlolisise indlela ukhetho oluqhutshwa ngayo uthi i-High Court iluphosele kachana udaba lwakhe. Ngimele iStudio 7 iseMaryland ngingoGibbs Dube.
Akwele Russia abombe indawo yokubuka amabhayisikopo edolobheni leMariupol kwele Ukraine lapho kade kucatshe abantu abedlula inkulungwane kwafa abedlula amakhulu amathathu. Lokhu kwenzakala ngesikhathi uMongameli Joe Biden wele Melika esePoland, ilizwe elingumakhelwane leUkraine, lapho akhulumisane lamabutho akwele Melika ewakhuthaza ukuhlala ezilungiselele ngoba eliRussia lilakho ukuhlasela amazwe angumakhelwane. UBiden izolo utshele umanyano weNATO ukuthi kumele uxotshe eliRussia ngokuhlasela eleUkraine elikwenzileyo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi kwezombusazwe uMnumzana Raphael Mthombeni.
Baba kanti buzweni wakho eyibona ngathi le ayisoziphele isizathu esibona iRussia zabona ngathi yehluleka angathi kuyayiyanga kubonakale isehluleka ukumulo zithatha Ukraine angithi kathesi nxa sekuyiphungula asinadorobho leliyani lekhaya sebeyiphungula ibhula bangabona inyoni sebebona umangoye bona lokhu sekuphongba ikubhula angithi sekusenza engxa yebabinde batye bathi bathaye elinye so umhlaba ukhanyiwankhani uyakhangela lokuthi kufa abantu bangakanani hamba kuthi so sekungathi sokuba sekungathi sokuyani vele sibezitshayelana sokukhaya phela okungelamali so angithi sekungenza uphuthi abe secabanga kahle ngisebenzise sikhathi ngaso le gogogwaza lezi lamatanka na awas manje khonokho lakho futhi kuzaphinda kungakufaka ekhone kuzasikhali etshayana etshayelana so ngibona ngathi sokuzaba kuzakubeka engxenye kunjeyana kuzakala okunye kodwa okwale nyaka fitnesses hayi akwenzakalanga olumasa phandle ukuthi uyilani ayikufanana lokuthi umntwana nxa elahlo umfana uya la esendrap dolobho shayeni drop aze tune and yonke kodwa ke kufanele ukuthi ungamtshayaphela umntwana tshaye ubona sumtshayisezi ngoba lapha vele Ukraine tshayelwa ukuthi nelana
nxa wena ukhangele imizamo kamongameli Joe Biden siyabona uthi yena usefakele izijeziso zenotho amalunga edalele ePhalamende akwele Russia lokunye okunjalo kuyaphathisa yini njalo ngokubona kwakho ngabe ayisuye umongameli kulomunye umongameli ubona ungani ubeza phatha lolu daba ngono na
embuzweni wakwesibi sekufakwa ama-sanction kulabo abame-Phalamende wona ama-sanction kahle kahle awabonakali masinyama wenza kodwa ke eqinisweni kuthi ama-sanction ajayele ukuthi ahliphe kunabo abakholisa abayiba abanimali ngoba nxa bele mali bengisanisebenzisa yakhohlele yakho kwenza ukuthi bakhali ngoba nxa bebengikhali bekungazoze kubura ke amasanki nxa bewafakela kuthi kuthi akethi kuyaba kathi senza lokhu abasekukwenza imali yabo kathi senza lokhu ayisekukwenza lokhu so ke bona abale mali bayawezwa thina esingena mali ayasibulala ngoba siyabe latshayelwa khonapha so ke ke bona ngathi kuzacindezela sibize kwenza engxenye khona ngale eyabe kuna umgeni ongowena esingelamali ngoba nxa sekungaselazi thina kuselazi thiwe isitolo sekungaphi into sezidura sesiya khona kuzakwenza engxenye kubonakale zokulama-pocket emvukela ngale ukuthi kungabe uBiden engasomongameli kulo munye engabe uyiphethe njani lapho angazi kodwa ke mbona ngathi yena phethe ubukhokheli bomhlaba ikakhulu kuyona le group le i-rich le uzikhokhele zibona ngathi uzikhele kanti ke njalo aluba ngabe bengupresident wethu lowanomdala hayi ngxenye ngabe le mpi ye-Ukraine zan angithi bezabesekela yonke into ekunyongela jimaki ngathi mana ameyeqa esoke ke lapho mbona ngathi uyibambe angisoli yikho ukubona kwami babakani
umnumzana Raphael Mthombeni yingcwethi kwezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseTexas. Abalwa impi yenkululeko abangatholanga imali eyaphiwa abanye babo asebebhalisa ukuthi bayithole sebelensuku belala egcekeni eGwanda bengela kudla njalo bengagezi.
Iningi labalwa impi yenkululeko abaqoqe lo msakazi weStudio 7 bathi bafike edolobheni leGwanda ngesonto njalo lokhu bengakabuyeli emakhaya abo ngenxa yokuxokozela okukhona endaweni yeGwanda District Club lapho lolu hlelo lokubhalisa oluqhutshwa khona. Iningi lithi selinukaphu ngenxa yokungagezi kukanti njalo liphethwe indlala futhi labo abanatha amaphilisi e-BP bakhala ngokuthi sephelile. Unkosikazi Nomalanga Ncube Matobo ngomunye walabo abafike ngesonto uDlamalahle.
Sibiziwe sidlalele emakhaya ethu, ngabe kade singabizwa, ngabe singayesihlangane lakho konke lokhu okwenzakalayo. Abanye babuya njenganamuhla umangale ekhona ntambama kusasa sehambi, wena uqeda iviki ulapho. Asikwazi isizathu esenza lokhu ukuthi kuyini, kuvethwa abanjani, kuthiwa abanjani, akuzwakali lutho ngamafomu. Sibuza kubani ngoba siyahlukuluzwa, abantu bahlukuluzekile besiyempini. Nanamhlanje ngeke sizitshenge ukuthi si-right ngoba lokho siphakathi kokuhlukuluzwa.
Omunye walabo esixoxe labo nguThembelani Moyo.
Sifikile ngesonto ama-format akabizwa, sasigezi kodwa ukudla isidingelwe ngale ofisi nezalo ukuthi sekudla ntamba amaletesi yana, kodwa ukugeza lama-toilet kuyahlupha, le ndlala sisela male ukuthi noma usidla kwangale kuncane. Ama-form asiwabone, ifomu yematopo kayibizwa njengama-form amanye, khona bebizizolo babiza amalutshwana bayekela bathi bazabiza namhla, nanku sokuze kunje singaboni lama-transport siyahamba ngani lezulu nanti.
Unkosikazi Olesia Ndlovu uthi usephelelwe ngamaphilisi akhe BP ngoba evuye esithi uzaphangisa ukuphenduka.
Sesiyidlile imali ekade silayo, mina nginatha amaphilisi angifelayo. So sokunzima nxa ngisuka lapha ngingahlala insuku sengingasanatha amaphilisi lawo. Aso maphilisi engiwathenga esitolo ngiwathatha ekliniki. So mina bembuyela amaphilisi angu-5 asephelile, angisakwazi ukuthi ngithini. Ibizo kalibizwa ngeke ngiphendule futhi ngihambe ngingarejistar. Mina ngilanje khonokho, so yiluhlupho mneni lapho.
Unkosikazi Philisiwe Ndlovu uthi abanye sebeze begula belinde ukubhalisa.
Sifike ngolwesonto lapha, esithathe omunye wethu waqala ukugula umakhelwana wami, sesifake sihambe lomuntu ogulayo. Maye sesididekile sakwazi ukuthi senze njani. Hayi sihleli nje khonapha ekathulini lolo. So kathe sesifanele sihambe lesigulane, sikhona nasena lapha. Sesimile manje asikwazi ukuthi senze njani. Ngoba sizwe kuthiwa iformu le enye filwa manje ayisebenzi. Ukuthi kuze kube right ke senze njani khonapha.
Umnumzana Otin Spanda oyilonki uthi kuyafika isikhathi sokuthi azisole ngenethelo lokuya empini ngoba bengaphathwanga kakuhle.
Sibhalise kusukela ngama-1985 silokhu sibhalisa sokuze kunamuntu. Yazi kwesikhathi uyawuzisola ukuthi kathi ngangisiyadingana empini, ngazihlalela ngafunda kumbe ngayenza something ngangingcono kakhulu. Ngoba bona besabachiya lapha sithi thina siyakhulula ilizwe, into enginanzelayo ukuthi yibo kathi esasebesibusa, yibo futhi abasintshontshelayo, yibo futhi abaluthayo.
Uhlelo lokubhalisa abalwela impi yenkululeko kanye labancedisayo luphinde lwaphazamiswa yokuna kwezulu lamhlanje, okuthi ukuthi iningi lisazolala ezitaladeni zedolobho leGwanda nendlala. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemadawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu ababili ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani awethulwe izolo. Kwabanjwa igciwane le-coronavirus abangamakhulu amabili 273. Lolu gatsha lubika njalo ukuba kulabantu abedlula inkulungwane ezilikhulu 115,008 abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 izolo nje kuphela, osekwenze ukuthi asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bedlule izigidi ezine 4.7 million. Namhlanje sixoxa ngamalungiselelo okhetho lwama-by-elections oluzenziwa kusasa ezigabeni zelizwe ezijiyeneyo. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende wele Ethiopia usevumelane labahlamuki besigaba seTigray ukuthi bamise impi kancane ukuze abaphathisa ngokudla benelise ukufinyelela izigidi zabantu eseziphila nzima. Sana. sithe sayicala lokusebenzelana lele Russia. Woza Woza Friday kuhlelo Woza Friday liviki sihamba leqembu lerumba elidabuka eCholocho ele Elephant Hits and Joa Stars liphete idlalade lalo elitsha. Untungamile Nkomo Studio 7 uyalandisa. Qembu licula liwele South Africa njalo idlalate lalo leli lilengoma ezisithupha isihloko salo sithi unyawo lukafudu. Nangu umholi weqembu.
Angipingelele kubalaleli berumba music labalandeli, ngingu Albert Ndlovu okhulumayo, umholi we Elephant Hits and Joa Stars okuyiqembu elisungulwa endaweni yaseCholocho esigabeni saseJoa. Leli kuli CD lethu elesithathu.
Ingoma ezikuleli dlalante sivalisa ethi ngiyasola. Amanzi uphumephi unyawo lukafudu lizikhaleleni lina kanye lethi zihlobo zenkosi. Abangathanda ukuthenga idlalade balithola njani?
Basithola kulezi number 084-668-0100, einye futhi 061-314-2712, einye esithathu njalo 064-390-2458.
Ubatshiyela wapha amazwi abalandeli?
Kubalandeli ngithanda ukubonga kakhulu kubo bonke abasisapotayo kulawa ama-CDs wethu amabili, ama-album amabili asemuva. Isithi mina nanto njalo elinye i-album esesiliqophile. Sicela i-support, sicela lithenge ama-original CDs, hayi ama-fake.
Uphuma ke enkundleni uAlbert Ndlovu leqembu lakhe le Elephant Hits and Joa Stars ngale. Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi lizangena kukhetho lwakusasa likhonona ngengxaki ezimbalwa ezibangelwe yi-Commission yezokhetho ezeqa. Abalwa impi yenkululeko abangatholanga imali eyaphiwa abanye babo asebebhalisa kutsha bathi sebelensuku belala egcekeni eGwanda bengela kudla njalo bengagezi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa ngo-7:30. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Libonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.